ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyamukela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba libe leviki yenu
usiphatheleni lamhlanje
funa sikhuthazane namhlanje sikhangela umbhalo esizawubala kuimilando esibili ichapter nga 20 ivesi nga 15 nesiya njalo la ku 16 hlangana lapha nenkosi uJehoshafati emisane lempi enkulu kakhulu eyayimesaba isimshayisa ngovalo wasehamba waya phambi kwankulunkulu lesizwe sikaJuda bezila ukudla beme phambili kwankulunkulu ukuthi benzeni manje njengoba isitha sesibagaqele isitha sifuna ukubenzela amanga siyabala kuverse 15 uthi yena wathi lalelani lina lonke abakoJuda labaseJerusalema lawe nkosi Jehoshafati inkosi ithi lingesabi ngitshaye lovalo ngenxa yalimpi enkulu ngoba ukulwa kakusikho okwenu kungokukankulunkulu kusasa phumani liye kulwa labo bazakhwela ngomqanso wasezizi lizabafumana ekupheleni kwesihotsha ngasempumalanga kwenkangala yasejeruweni singakulandelela sizabona ukuthi umprofita lapho waqhubekela phambili ebakhuthaza ukuthi bengesabi bangatshayi luvalo kodwa siyananzelela njalo ukuthi isitha unkulunkulu wangenela isitha sabaleka babe sigiginisa basinqoba namhlanje ngifuna sikhangele indaba yokuthi kuyini okumele sikwenze nxa thina sizafumana kumbe sizibona sesiphambi kwezinto ezinkulu kakhulu kumbe isitha simelana lathi ngikhangela lapha inkosi uJehoshafati wathatha udubo lakhe wathatha impi wayisa ekuqaleni kuNkulunkulu kazangathi zazilwela kazangathi ngizazenzela ngendlela yami kodwa simbona ebiza ilizwe lonke esithi kakube lokuzila kakube lokudinga ubuso bukaNkulunkulu yinto yokuqala yonale kumele la uyenze nxa umelane lodubo umelane lesitha kumbe umelane lomumo omisana la ungasakwazi ukuthi wenzeni into yokuqala okumele uyenze ukuthi thatha leyo mpi uyihambise kuJehova ungawenzi impi ibe ngeyakho sekunguNkulunkulu olwayo emelele wena siwakhangela lapho unkosi uJehoshafati ukuthi wabiza isizwe sonke bathe sekuindaba lesebeyibeke uNkulunkulu wathi lingesazi bayisiya ezandleni zikaNkulunkulu kazange aqalise ukuthi ayedinga amanye amazwe ukuthi edulane ngapha lingcedise ayedinga ezinye izinto kodwa wathi njengoba uNkulunkulu eseyingenele isiyimpi kaNkulunkulu ngesikhathi esiningi nxathi nasiphakathi kwenkinga uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi abe nguye obaphambili kungabe yithi siyananzelela uMose ehamba labantwana baka-Israyeli ukuthi uNkulunkulu wahamba phambili kwavuleka ulwandle ngakho lawo empilweni yakho kulolwandle luyabe soluphambi kwakho kule mpi enkulu yabe siphambi kwakho kodwa ungayekela uJehova abe nguye ilwayo uzabona ukuthi kuyavuleka ulwandle isitha siyanqotshwa izinto eziningi thina siyabe sibona ngamehlo enyama ukuthi nansiyani isitha kodwa izinto eziningi zinqotshwa emoyeni zinqotshwa ngokuguqa phansi uyakhuluma uPaul uthi thina izikhali zethu ayisizo zenyama ngezikamoya ezilethwa phansi izinto ezimelana lentando kaNkulunkulu abantu abaningi silwa ngenyama kulokuthi sime emoyeni ngoba impi kayiso yethu impi kaJehova
kuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu siyabopha yonke imoya yezimpi emelane labantu abakho sibakhululela ukunqoba okusegameni legazini likaJesu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo